shows now the situation about which are university when as they charge a 2% transitional tax mutelo and our phone in Mariza Wakona, Umukuri Nure, we are both the Mazene Bajeruti, Ukulmendo Ake, Ipache Takesinigashi, Umani, Kandi Zubekisanaga Langova, in Malia Kapa, the very guy seven, Kabaiko, this lapifani here corner, will mismanagement young funds. So we can say the Ruti, Ukulmendo law. Why did you win the old lady? Why was Ubusa? We finally will win. Sister, I want to win a rapper and a rapper. Their name.
Mnumzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha ungathini ngalokho
uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle busa abantu behlupheke yikho-ke urhulumente wezanu uPF kaMnangagwa akalandaba lozulu weZimbabwe okwakhe yikuthi kathatha abantu ama-taxis bathatha izimali bagade indizamthina yophuma phambi kwelizwe behayi indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwa ngama-advisors besipenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba lama-social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli lokudana-ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe
babungwenya sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expayileyo sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphathamandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho
sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption yiye engathi ihlubhethu ngoba umnumzana u-obadaya moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini base belungisisa futhi i-procurement office entshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga awusela budlwangudlwangu akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathenda anikwa abantu bezanu upiyefu kungathi imithi lokhu i-expire sokutshengisela ukuthi vele uhulumende lo njengobaudlesitho sokufanele uhulumende lo aguqule wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo
babu Ndlovu sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo chatha enye inkampani yakwelemelika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso iZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu ingxenye yesigidi ngomnyaka imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempilakahle
khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokheli imali eningi kakhulu imali enganceda uzulu kakhulu imali engathenga imithi ezibhedlela imali engaholisa odokotela lamanesi imali engaholisa ababalisi ezikolo imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe kulungiswe imigwaqo kulungiswe izinto eziningi njele infrastructure leyo enganisa idilika imali eningi kakhulu kodwa-ke iyadlaliswa-ke leyo mali siyaholisa abantu bemelika bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agezwa khona bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo balo-confusion abakwenzayo kabakwazi ngoba indaba yama-sanctions ayisingi ukuthi uqhathe ikhampani ngoba uqhathe umuntu ozakukhulumela kumele uguqule izenzo zakho uyenze intando kazulu uyenze okufunakalayo ama-sanctions ancilile kawodwa nje njengamazolo aphela
babungwenya kuyiphethe khonapho lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle
ukulungiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya hatsho ukugezisa nje imvubu eyayidlala idakeni so sokufanele ukuthi uhulumente lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi ukwenzela ukuthi into zilungisiswe.
Ngamafitshane akwiphethe baba uNdlovu.
Sithi thina abantwana beZimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanu-PF kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusakuphela. Ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho singathabeli amantsaru lama-t-shirt, singathabeli rayisi ye-2 days, singathabeli amathoshi. Kasihambenini siyekhiphe ibandla lezanu-PF complete sifakele MDC ubabuchanisa akhokhele elizwe leZimbabwe.